Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Balinga livuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 8 Mabasa 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga.
Thina sithi hayi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze.
Abazi u-Elvis Nyathi obulewo yizizalwane zakwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza. Kukanti amapholisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot.
Womela isigaba senkayi engowebandla lezano PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule inhlelo eziningi kulesi sigaba.
Ngisebenzele ukudalisa lokho engakuphinywa yinkosi ikhonsebenza nzima kangaka. Asebenzeli ukukhethwa ukuthi ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethumele abantu bakhe ukuthi bangekhethwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo, amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki. Kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40. Kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi. Iphephandaba leNewsday lithi ibandla lezano PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation isebenzele ibandla lezano PF. Abantu bazabalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nxa sokunjalo-ke sina lapha kuZimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 ngama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi qeda ukusebenza phela uzathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yakhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lo umsebenzi. So thina sithi hayi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khona ukungumbala. eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyisesikhamfethi sezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzela ukuthi bakhiphe lolu bantu lolo
manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle
hayi ezombusazwe kasizibona lapho bona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi akula consultation lapha akula research lab angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lwe-sensasi babonini esingakwaziyo ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phelele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hhayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuzakuba nemali lapho even nxa singasebenzile imali kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke laye uyalithanda ithuba lokuthi asebenzele ilizwe
ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka
hayi angkwazi lokho kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi so kasilalwazi lokuthi iyabe ingakanani ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole
umnumzana Richard Kundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru Abazi u-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo Ixuku labantu beSouth Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke zeDeep Sploot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakwele South Africa ezine ngempelasonto edluleyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, uhozwe lixuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye-Operation Dudula bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu. Ixuku leli lithe lifika emzini kaMui uNyathi lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo. Abazi uNyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo. Sixoxele ntatheli izindaba umxolisi Ncube obesazana loMui.
Undoda lo ube ngumuntu oziphilele kahle, ophila kahle futhi lo mphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza. So bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe, babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha. Ngokwethuka ke uMui lomfo wabo kunye lonkosikazi kaMui basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha. Izigilamkhuba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani kutsho ukuthi lina lilombhobho, ukhipheni lowo mbhobho. Bathi ayi asila mbhobho, then babe bebathatha bebabili lo mfo wabo. Umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho bamtshaya kakhulu, bamlimazela phandle, bamdonsela phandle, bamtshaya, yiko lapho ukuyambulalela khona.
Nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje kutsho ukuthi ube ngelacala.
Kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani, kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala, ube ngumuntu nje oma engathi mina ngumuntu omachua, umuntu obengabonisi kuganga. Njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayijoye ukuthi bethi wenze lokho, ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi ubesesaba ukuthi laba bantu ngoba balokuhamba behlukumeza abantu. Wasezama ukucatha bona bam-accuse-ke khonapho ukuthi khipha umbhobho, why ubaleka, kutsho ukuthi ukubaleka kwakho ulombhobho, hhathi ngoba bembone elombhobho kumbe kungumuntu amaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile.
Eh manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuza hamba njani kathesi imuli yona ithini?
Imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakale into enje amapolisa ayabe edinga abantu abadalela esisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besavezela amapolisa. So bathi bona bagcinakale bengabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeepsloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba lento kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapolisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeepsloot. Ngikhuluma kanje amapolisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamathumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyati. Kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa inxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo. Abantu abahlala eDeepsloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatsho lutho behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe kukanti abanye futhi lawo lanxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho luseZimbabwe lwabasusayo alukapheli namanje. So ngabantu abayithukileyo kakhulu ngabantu abangaziyo ukuthi kusasa libaphatheleni ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intathele izindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omila isigaba senkai South engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Nenze okuningi sibili ngakhile izikolo ezikwi-process egroupi nezinye ezintathu ama-secondary school ngivuselele amadama amanye akade elodan ngifuna ukuthwa ngwakwayilisile ngesiyabadala ngakubacommentaleka izima iyaba sebhele izibhorane abanye sibacommente ndawonye lama-non-governmental organization abadala abasebhele izibhorane yebo kuhamba bakaphuthwa bonke kodwa amawadi athize asegejele njalo siyaphambili silima kunjenje zikhona ezinphakathi kwe-consistent izimota ezigebhayo. Siyenzile ama-clubs labomama siyathengelana imikano siyathengelana amankomitsho ngincedisile abantwana esikolo ngiyabafundisa ngincedisile abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokhu ngisaphakathi kokubanceda ukuthi baeke bathole imfundo benjalo bekhubazekile.
Ye manje nxa sikhangele pha edale lephalamende sike sabona lapho okukade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edale lephalamende wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ke ningeke yedwa sibasibisene ngesiphalamende ngoba iphalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa. Sikuvumelene ukuthi silandele i-constitution yeZimbabwe evuzangu-16. So ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisa ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikhalanga bakhona abakhuluma ngesinambiya khona phansi. Kuba mnandi okunye ephalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona. Of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile labo edalela ephalamende. Now siyakuzama ukufuqa konoko ukuthi malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abe mqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
Hayi, ekunqobeni ukukhetho, ngingumuntu okhonzayo, okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuphiwa yinkosi yakuthunywe nguNkulunkulu. Engikwaziyo ukuthi xa yena inkosi isathika ngiqhubeke ngifayo, ngizaqhubeka. Kodwa xa inkosi ingatshongo, ngeke ngiphikisane ngesinqumo esifakwe nguNkulunkulu. UNkulunkulu abantu bakhe ababekela abakhokheli. Uthi babekwe yini labo Ephesians 6. So ngiyasebenza ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi, yikho ngisebenza nzima kangaka. Asebenzeli ukukhethwa. Ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe.
Alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iParliamente engwebandla leZanu PF. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakoBulawayo kumele aphe isitalada sakoBulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta, okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair koBulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumbi amane omhlaba ngiyalibingelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngasekhulile. Wehlule kubulala usiqeda ngo-1983 esesemuthanyana manje hayi. Kula mangu ethusela wayekhuluma egadi wemuva abule sibindi abugaxile phela izibhamu sibuntu uqinisile kula manga akula nto ongayenza manje kula manga kula manga nomgabo wakwenza 1983 layo esesemuthanyana ntibonile vele bengasakhoni lona. Kula mangu ethusela siyamkhupha kuphela ku-election. Amavoti lingasuki lilinde kuze kubali likhonapho njengeZambia. Kati lehle ukukopha into enhle ezaliphumelelisa ukuthina sisekudeni ngapho. Kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke sisemazweni ngomnyaka mhlowa 5 billion yafika. So singakhali kakhulu, siyasiza ngoba umnotho siyamngenisa nasithumela izimali emakhaya. Ulamanga umnangagwa ulamanga ahambe le ekufa emanzini engazokuthusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa lonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama nguThulani Ndlovu eNkayi kwenduna usikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhlaka 7/04/2022 lo bethi sivoteleni izaphu masingehluleka izaphu siye ku-MRP, singehluleka ku-MRP siye kuZanu PF. Hayi, mina mbona ukuthi umqondo wakhe uright, uqondile, ubalulekile. Awu balulekanga total umuntu olahlekileyo, ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuZanu PF, yona iZanu PF kuyiyona futhi thina ebisibulala emaNdebeleni. Ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe, khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani. Into eyikhulumayo kayizwakali. Bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokho. Mase usithi iZanu PF, hayi umuntu onjani vele, thina sivumelani nawe, even ubani angekaze avumelane nawe. Noma ingane yakho, ingane yakho yona oyizalayo yasukonta ubaba umanga kahle, ukhona nanokugobe khona kuwena, akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo. Yona le siyothi lilanga othi iphathe evula izulu, nanku kwamanje ishayile amakhansili, ashaya ama MPs wena ulokukhuluma into engekhoyo hayi angikutsheli kabi kodwa ngitshela iqiniso ungasibiseli kuzani thina thina sahlutshwa sahlupheka ngayo lezani PF ungasibiseli emuva babo ngiyabonga
salibonani basakaza abahle bonke abastudio 7 babalaleli awu lami ngithi kathiwa mlayeze ngiyangithumele engayizwa hayi njengoba ngitshile phambilini ngathi ngiyangithumele imlayezo yami ngayizwa bakithi bengicela shuwa ekuceleni kwami ngicela lami imlayezo yami izwakale ibalwe kustudio 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezaphu le-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa bantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezikhipha lizibonti isayini ngezanu PF kamgabi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlale la ethekulini uthengelilanga elilandelayo bamjikela bathi ukhuphe ukhohle ukuthi bamtshele ukudistant lokho kwanamhla basafuna amavoti idebe wina amandebele sizayibona igrawundi number 2 akula muntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khona khona akwayenzakalayo ngifuna ukutshela ukhuphe ukuthi ikhuphe ulidistant ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuyenga bafuna amavoti ubaba lonothe akuhlale phansi kuqala sikhulume ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandebele basenze izichaka zabo iziqini zonke i-G40 ilayo linanzelele ibandla likamgabi liyavuka mvoteleni abatsha ngiyalizwa lithi ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshiyela lizayifunda ivalini lizazikhanzinga ngabathi wothi iyazikhanza ngamafutha lizazikhanzinga lizakhala especially abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzwile thena ngawini igweru iyaba yisithi uyabe sifuna ukucapture yonke imathebele lethu ngiyabonga ngithanda ukubona sabantu bakithi uthe vukani emaqandeni mfana vukanini ngempela
linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angiqoba lapho ade khuluma ubaba lo wathi sithi asizameni zapha sizameni zapha akula muntu okhethelwayo ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapha nanke ama-by-elections ade senzakala akula zapha evotele ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapha engatshela abantu ukuthi sivotele izapho ngayivotele yena ngokwakhe omunye lo munye ufuna oya okwakhe mina ngifuna mayelo laye kavotele izapho
Salibonani ku-Studio 7, ikhuluma lo Masombuka lapho. Ya, ngiyabonga kakhulu bantu baka-Studio 7, umsebenzi omuhle liwenzayo. Kodwa bemfuna ukulimukisa umqondisi. Umqondisi Moyo, ngiyamthanda ukumlimukisa. Ubonile umqondisi lokho okwenzakale kuMonzora. Ulimuke mfowethu kungayenzakali la kuwe. Abantu sebekhathele ngokulokho ebedlalwa. Asitsho ukuthi iyadlala, kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi. Ubusungena kilo, uncedisane lalo. Inkinga iZANU PF. Singakhipha iZANU PF, sizobona ukuthi le-opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu, hayi, nanzelela mfowethu, bazokuhlambaza abantu. Bazokwenzela imhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kanti opposition le izobaphusa kanjani, sebekhathele ngeZANU PF. Abantu bezimbabwe bakhathele ngeZANU PF. Ngiyabonga.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. U-Brown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasosha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasocha la asesuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasocha kwele-Russia asenqotshiwe na kumpi le esilamalanga adlula inyanga yaqala. Lo ngumbuzo esuqondise kumnumzana Max Mkandla owaqeqetsha ukuba lisocha kwele Russia ngesikhathi sempi kazibuse.
Lapana ngibona angani nxa ndilandelisile kuhle ibukho leRussia lisike laba lokulibala lisempini ngobana kade linqoba njalo belinqoba iUkraine itshayiwe right left and center okwenziwe yiUkraine iUkraine isuke yavuswa ngabe-NATO nalaba abanye be-America yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngani ngazane iUkraine yiyo eliwinileyo laphana ubetshayileyo kuyafana nje lokuthatha ithimu nje eManchester uthathe wafaka amaplayersana ku-Highlanders eyabe iwinile laphana yanqoba i-Highlanders bangadliwa kuyabe kudliwe i-Highlanders atho amaplayers. Okukhona laphana ukuthi basuke balibala bebone ngani umdlalo yona ulula sekenqobile e-Ukraine basebe surprise yetho esithi thina i-surprise attack yana izikhali ze-Russia akazila mpikiso lezana funa sikililizwe sifikile njengeAmerika kumbe bona be-NATO yize sifinakala laphana kumbe singathi ezikirani nayi i-Ukraine kayilama-amu kodwa lokho kwenzakale laphana kutshengisa ukuthi khona isonke lesi i-Ukraine kade isenza i-regrouping kwathola ama-advisors ne-intelligence yangena ukuthi bebonakala uyirashiya yona ukuthi iqine ngathi iwiki ngaphi singathi khona ngama-sod so ngifuna ngazani laphana okwenzakele laphana kube yisifundo kwebe-Russia labo bekwenza i-regrouping
manje nxa sekhangele khona lokho kutsho ukuthi elemelika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana elemelika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula eleRussia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA too advanced to the KGB is too advanced lokudlula iCIA ngokana itactic yabo sibili kubamba sibilapha kwamamba khona benike intelligence ngumbutho kwangena kwi-intelligence so indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastada impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela njani njengoba sibona ukuthi uGaddafi bamtshayela ngathi njengoba siyaona njalo ukuthi khona u-Obama usotip Obama lolokhuzen lelinye lowayesibahluphile kakhulu lobazibamtshayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden so yifind ukuthi khona kuyakhona konke okwenzakalayo baqala besitade belandelele bethu ngathi ngabakho njalo baziqakathekisi labakhulumi lokho ababe sebekwenziwe babakwenzayo bahamba batshaya nje bethule kodwa ikhede sizahamba kulelo lizwe eyabe ithe yaphathisa kulo.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eBulawayo. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.